Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngomgqibelo mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezanu-PF kwabulawayo liqhube ukhetho lama-provincial elections lokukhetha inkokheli zalesi isigaba. Induna yentaba zinduna emathebeleleni South umnumzana Nhlanhla Amangwendiweni uchasisa ngakutshoyo ngezijeziso zenotho kanye lentaba yezinduna.
Izijeziso zenotho ngathi kumele zingene nxa lingalaleli ngentaba leyo, ngoba ngathi umthetho wezijeziso zenotho lezi wasukuma ngenxa yomhlaba. Namhlanje ngilempi yomhlaba sokudibene sokuhlangene. Nxa lingalaleli mina ngapho sekumele ngikhwele ngikonde eziyizizwe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta ithi isiphuma kunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ngoba iZCTU isingenela kakhulu kwezombusazwe.
Sithi uDeputy Minister we-Education ube ngu-Treasurer General weZimta. Singathi iZimta izana abantu bangathi indaba umuntu wayesebenza kwiZCTU kumbe wayelilunga leZCTU indaba ebonakala selilunga le-MCC.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ibandla leZANU-PF esigabeni sakubulawayo liqhube ukhetho lwama-provincial elections olokukhetha inkokheli zalesi sigaba namuhla eDavis Hall kobulawayo. Kodwa kulamanye amalunga abencintisa kulolu khetho abikwa ephumile, abalisa umnumzana Isaac Dakamela lo umnumzana Jabulani Sibanda laba abekade bekhangele ukuthi bazancintisa. Sikhuluma nje kubikwa kuyabalwa amavoti, njalo impumela sizayizwa kusasa. Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi shortwave. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta ithi isiphuma kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ngoba isingenela kakhulu kwezombusazwe. Unobhala jikelele weZimta umnumzana Tepson Sibanda uthi inhlanganiso yakhe ihlangane yacubungula lolu daba njalo isilobele iZCTU ngesinqumo sayo.
Hayi, bona babamba izinto ngcele lapha thina kade sikhuluma ngentaba yezinduna ukuthi intaba le ibiza thina. Ngathi sengibhethe umnyaka ngitshitsha ngokuthi lingasithatheli intaba yezinduna ibiza thina ngapha intaba zinduna. Ngathi intaba le ibiza amaNdebele wonke.
Uxolo ke sizalise silethulela kathesi udaba lweZimta.
Kulapha okwaphuma kona isinqumo sokuthi ha-a ngenxa yeZCTU iloku ayiqhubeka ukuthi itshengisele ukuma political party ethize njengeZimta, thina vele thina ifilosofi yethu iprinciple yethu ukuthi siba non-partisan and apolitical. So ke kwangani sokuxabana ke i-constitution yethu le-constitution ye-ZCTU nxa yayivumela ukuthi ZCTU ithi Dublin party politics. Ngenxa yaleso sizathu ke iZimta sithatha isinqumo sokuthi kungangcono imise ubudlelwane kusakhulunyiswana kulolo daba.
Ye, kungabe kulibandla le-MDC iZCTU ilenge laphuma lapho. Libone ngani kuyini okuphazamisayo khonapho?
singena ngesikhathi singena ku ZPTU kwakungani ngaleso sikhathi ubudlelwano lobugabu kuphumele egcekeni kahle phakathi kwe ZPTU le MDC babungayisibo silo ngawubamba selibuthi qhaka dadewethu kodwa ke kuthe nxa sokusiya kuvela ngokuya kwesikhathi lapho bukhokheli sobuvezile sobala ukuthi usupporta i-political party ethile kwaba ke ukuthi izinto siqalisa ukureviewa i-major reason yokuthi izinto ireviewe kungenxa yokuthi ngapha kuzinto singama-teacher first and foremost we are the employees of the government siqhatshwe nguhulumende second singaqhatshwe nguhulumende sinjalo nje amatitshala bavela kumaparties atshiyeneyo
abanye njalo babethi inhlanganiso yezimtha kusukisela kudala yazakala ingani nje balobudlelwano lebandla lezanu PF liqiniso lokhu yini
engingakuchaza lapha yikuthi thina njengezimtha iconstitution yethu clear ithi vele thina kasivelani le political party le politics of the country kodwa ke ngeke ngikwale dadwethu ukuthi phakathi kwethu njengezimtha uzamthola eMDC uzamthola wezana PF uzamthola wezapho so ke ngama individuals labo ngama personality ongathola phakathi kwethu kodwa ke njenge institution sina njengezinto asilakho lokho sizimele nje kasine le political party
lo ngumnumzana Tetson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yezimtha sixoxela eSeharare siphinde sakhuluma nomnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Besingakaluzwa lolu daba. Okwenzakala yikuthi ama-sectors achiyeneyo nxa befuna ukuba lilunga leZCTU bayabhala ukuthi bafuna ukuba lilunga. Sile process esiyilandelayo ukuthi nxa kumbe ngusiba lukhulu wabo obhalileyo kule mandate yini evelela ku-leadership yakhe amabhuku akhe akwanile yini ezabamba kusindaba zemali balandela i-constitution yabo khona okuningi esikukhangelayo nxa inhlanganiso i-applya for affiliation nxa isiphuma-ke asidingi okuningi nxa isisithi ayisakwanisi ukuba lilunga le-ZCTU njengoba nje si-voluntary organization esikwenza ukuthi siyabuza ukuthi kungaba lensolo yini sabe sisenzela ukuthi nxa kukhona esinganceda ngakho kumbe singakuqondisa sikuqondise
ye kodwa lina liyavuma ukuthi inhlanganiso yenu sixhasana lezombusazwe ukuthi ngesingisi seli-political
so ukuthi inhlanganiso i-political abantu bakuthatha ke ngendlela ezijiyeneyo bekungakaze kuchazwe ke kithi ukuthi nxa kuthiwa si-politically kuthiwoni batsho ngani phela asikaboni umuntu obuya phambi kwethu athi li-politically ngalokho njengoba nje i-membership nxa kufika isikhathi sama-election umunye lomunye umuntu uyazivotela lapho ovotela khona so kuba nzima ukuthi nxa umuntu esidinga i-political utshoni ukuthi i-ZCTU i-political
ngaba
kuchasise sibancedise
kodwa likaze lisebenzelana lebandla le-MDC siyananzelela ukuthi sibalisa la umnumzana Morgan Tsvangirai ngokwakhe babesuke enhlanganisweni yena le-ZCTU
asikhangelenini ke sithi u-deputy minister we-education ube ngu-treasurer general we-ZIMTA so singathi i-ZIMTA yizano abantu bangathi indaba umuntu wayesebenza ku-ZCTU kumbe wayelilunga le-ZCTU indaba ebonakala ke selilunga le-MDC kanti ke silabo ababengamalunga ke ezimtha sibabona phela ke nabo ngale sebengamalunga phela ezanu akaze sikukhulume khonoko thina likuthini ke lina ke intatheli ezindaba
lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU sixoxelaye eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi belisentaba zinduna namuhla lapho ebeliqhubeka ngokuxhasa induna yaleso sigaba umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni osanda ukuhlaselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU PF bemsola ngokuthi wathi ilizwe litheswe izijeziso zenotho. Izolo amabandla lenhlanganiso ezithiyeneyo zitshengisele ngodaba olufanayo kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Ndiweni usichasisela ngakuchoyo ngezijeziso zenotho lezi lobudlelwano bakho lendaba yezinduna yentaba yezinduna yena athi bakuthatha out of context.
Hayi, bona babamba izinto ncela lapha thina kade sikhuluma ngentaba yezinduna ukuthi intaba leyo ibiza thina. Ngathi sengibhede umnyaka ngithitha ngokuthi ningasithatheli intaba yezinduna ibiza thina ngapha intaba zinduna. Ngathi intaba le ibiza amaNdebele wonke. So thina sathi akulunganga ukuthi lithathe intaba lezinduna liphakule linike esinye isizwe kahle kahle linike amashona ngale kwakhona. Ngathi hayi labo ngale amakhosi bazathi kuhambe encweni. So kade ngilwisa le indaba ngithithi nxa lingalandeli khonoku so kumele ukuthi lami ngithathe amanyathelo ukuthi ngibone ukuthi ngenza kanjani ukuvikela intaba le ebiza thina ngapha. Indaba yentaba bona bayayimbambatha abafuni ukukhuluma ngayo bangenisa okuningi nengi phezu kwentaba. Hayi, isiqokwacela sendaba yintaba yezinduna esithi hayi yeyethu eyomvelo eyomdabuko.
Basebesithi bazayithatha.
Bathi bazayithatha sebeqalisile ukwenza amalungiselelo ukuthi bayithathe benze intando yabo ngayo intaba le. Thina asivumi lokho, asikuvumi. Mina Ndweni Njola angeke ngivume namhlanje ukuthi ngivuke namhlanje ngiye eZambezi ngithi ngithatha intaba eseZambezi ngaliphi.
Basebe kungenisa njani lapha okwezijeziso zenotho?
Izijeziso zenotho ngathi kumele zingene nxa lingalaleli ngentaba leyo ngoba ngathi umthetho wezijeziso zenotho lezi wasukuma ngenxa yomhlabathi. Namhlanje ngilempi yomhlabathi sokudibene sokuhlangena. Nxa lingalaleli mina ngapho sokumele ngikhwele ngikonde ezizizwe ezaloba umthetho lowo womhlabathi ukuthi hayi ngabe kwakungenako kudonselana ngomhlabathi. Umthetho lowo wezizwe zomhlabathi wawungaba wayengase abekhona umthetho lowo. Yikho ke ngithe hayi madoda nxa linganilaleli ngiqeda umnyaka ngizama ukuninceba izindlebe sikhulumisane lokho elinganilaleli lokho eliqhubeka phambili nami kumele ngidobhe ezinye izinduku engazi ukuthi ye engxezi ngalihlehla indlebe ukuthi lani lihlale phansi sikhulumisane nani libone ukuthi hayi uNdweni ukhuluma iqiniso yintaba le ngiyami.
Abanye njalo bakubona okomfanekiso lomkhokheli webandla le-MDC sebesithi uyamsekela kungabe kuliqiniso lokhu yini?
Ukumkhokheli we-MDC ngahamba laphana ukuthi njengenkosi yomdabuko kumele ngizwe kuye laye ukuthi ukhuluma ngani ngesimo esikhona elizweni. So kwisikhathi esiningi ngilalela laba ababusayo ngihamba kibo ngibakhulumisa sihlala phansi ngiyabazi ngale kwakhona yini angibazi. Yikho ngasukuma ngathi ukuthi ngizwe ndoda lawe ukhulumayo ngizama ukuhluza ukuthi engxenye amakhosi angangenela athela amanzi phezu komlilo lo okhona eZimbabwe. Kufuze ukuthi amakhosi benza khonokho thina asilandeli phansi. Mina angigqoki ikepesi yephansi ayingqoki i-t-shirt yebhanti. Bonke abantwana ngabami njengo-headmaster abantwana bonke esikolweni ngabakhe kuyafana.
Leyo yinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwendiweni owentaba zinduna sixoxela ye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fokembuna
lamlela ndwandwe
lamlela.
Izakhamizi zemaphandleni zithi amabandla ezombusazwe alokho engafezi izithembiso zawo emphakathini ngoba zilokhu zibhekane le ndubo ezithiyeneyo ngesikhathi iningi libhekane le ndlala enkulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Guta kwashe Zulu isakhamisi seMatopo njalo uthi belokhu bedubeka.
Ama rural service centers lawo ukuthi ama-youth anikwa izindawo noma abadala kubaphekeni banikwa izindawo akula. Asilamadamu ukuthi sikwanise abantu senze i-development. We are failing to develop the area.
Izakhamizi emaphandleni kazivunanga lo nyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu osewujeyiningi kulesi sabelo sezansi emandebeleni libhekane le ndlala enkulu kakhulu. Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zisengozini okucuba ngoba azetshabalele amadlelo kukanti udubo lwamanzi seluqalile ngoba amadamu ezesitsha okuzadala ukulahlekela kwezakhamizi enyandeni lakho babhekane lo dubo olufanayo. Umnumzana Dennis Moyo uthi basebunzimeni obukhulu lonyaka ngenxa yendlala.
Idamu lethu esasilakhile sincediswa e-organization yamalima lincane lalo njalo selitshile. Okutshengisa ukuthi yisimo esisibi kakhulu even khona lebantwini khanya lonyaka sibili akulanto enhle sibili abantu bahlasele kakhulu abavunanga badobhanga lutho emasimini. Okudingeka kakhulu ukuthi sibili ngombono wami ukuthi ngabe uhulumende uyaphathisa kakhulu wonke umuntu athole inzuzo yokudla ngoba isimo esikiso sibili hayi sibucayi kakhulu sibili lapha esigabeni.
Umoyo uphinde wachothoza labo abahlukuluza induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamango endiweni esithi inkokheli zomdabu kumele zihlonitshwe.
Okungutshoyo ukuthi uhlukunyezwa kashifundiweni sibini kuyinto embi kakhulu ongamelanga ukuthi ngabe yenziwa, ongamelanga ukuthi ngabe yindaba sibili yenzakala elizweni lakithi eZimbabwe ngoba ababusi bomdabu thina sibakhangele njengabomlamulankunzi ukuthi lapho thina ema-church sixabana babe yibo abangenelayo, kwezomba ngazo sixabana babe yibo abangenelayo. Laba abakwenzayo ngabe baphathwa ngamanhloni sibakubona ubana akufanelanga ukubana abaphathi bomdabu bahlukunyezwe.
Kusenjalo iqula ledalela ephalamende livakatshele enkambeni amapholisa eGwanda izolo ukuzohlola ukuthi izibotho ezivalele ezitokisini ziphathwa njani. Likomiti iveze ukukhathazeka ngokutshalakala kwengubo kulenkamba njalo imangele ithola kuvalele isibotho esisodwa nje. Omkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni ukhomishina Patsen Nyabaza ubize ngolwesithathu ePlumtree ukuthi inani lamacala adalwe lo nyaka kusukela ngoZibandlela liqongile ngesilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini 15% njalo lawo macala abaliza ukubulala lokudlongulwa kwabantwana. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Lamlela nampala fubembuna.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lapho axoxe khona lolwela ilungelo loluntu umnumzana Mojalifa Mukwele bexoxa ngodaba lukaCaster Semenya yena ogijimayo oseSouth Africa.
Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga msakazi.
Ya, ungasitshela ukuthi ulubona njani wena udaba lukantombazana lo uCaster Semenya?
I think okokuqala ngiyabonga njalo ngithi kulisizi ukuthi imvelo lendabuko yabantu isiyahlulelwa zinkantolo okukwenza kimi kube lubandlululo njalo kuyilunindozelo olukhulu kakhulu. Singakukhangela uCaster Semenya uzalwe evele nje elama hormones wona lawo anjalo ngakho ke akazenzanga. Kodwa inkantolo yeke ukuthi uma efuna ukuthi angintisane labanye omama kuzamele ayehlise izinga lama hormones lawo alawo emzimbeni kimi kulubandlululo kakhulu. Iminwe ivele kayilingani sizelwe ngendlela ezijeneyo. Ngizakunika umzekeliso ngalo ubaba ogijima kakhulu uSenbol. Usain Bolt uzele emude abantu abade ngakhona lokho bavele bale advantage ukuthi ama feet abo makhulu angaqijima labantu abafitshani yabe vele le advantage phezu kwabantu abafitshani ngakho ke kusuka kube nje indlela la ngimvelo yakhe ukuthi yena wazalwa emude ama feet akhe azaba makhulu isiminya la ezelwe ngumama wazalwa elezinga lama hormones eliphezulu ukudlula abanye omama imvelo yakhe ukuthi uthwe nxa efuna ukuthi angetshani labanye omama kuzamela abayefise luba ndlululo njalo lincindezelo olukhulu kakhulu ikakhulu nxa sesikhangela ukuqali ngayo baningi abantu kumdlalo zokuncintiswano abayakade sibabona abazelwe bele mazinga ama hormones atshiyeneyo abangobaba abangomama bencintisana labanye abangabesilungu kodwa kungazake kuzwakala ukuthi kumele bona bayehlise izinga lama hormones kuye kusuka kusimangalisa ukuthi ngoba lo ngumuntu wesimame njalo ongumuntu omnyama yikho sokumele ayehlukanise sisuke sizibuze ukuthi engxenye ngoba ngumuntu omnyama yikho kumele-ke ayehlukanise izinga ikanti abelungu baningi singafundisisa kuhistory yezemidlalo baningi abazelwe benjalo
ye kodwa labo abaphikisana laye usemenya bathi bona kanti njengoba engumuntu othetheyo yena engumama usezenza ubaba ngakho ke kumele ahlatshwe amajekiseni athundubeza ubulili bakhe ungathini wena ngalo
hayi ke lapho abantu sebesuka ke behluleke ukuthi umzila siwudweba ngapho ukuthi usimenya asivumelani nini okokuqala ukuthi uzelwe ngumuntu ongumama kumbe ongubaba imdabuko lonzalo yakhe ithi uzelwe ngumuntu ongumama ngakho ngalokho nje kuphela kuyamnika ilungelo lokuthi ancintisane labanye umama eselandela imizwa yakhe lokuthi ufuna ukuphila impilo yakhe njani ukuthi ufuna ukuthatha abantu lokho sokungokunye usimenya uzelwe ngumuntu ongumama njalo uncintisana labanye omama yikho umthetho lamalungelo amvumela khona khonoko
kodwa bona labo njalo abaphikisana laye usimenya bathi bona nxa kuyikuthi wazalwa enjalo kungani egela inwele njengomuntu wesilisa agqoke njengomuntu wesilisa aphinde achate umfazi yena laye engumfazi kodwa nxa kufika ezokugijima abesefuna ukugijima labanye abafazi yena eziphatha njengomuntu wesilisa
usimenya ulelungelo lokuziphatha njalo aphile impilo yakhe ngendlela afuna ngayo kakukho ngitsho lo muntu oyedwa la emhlabeni olulungelo lokuthi atshayele omunye umgoqo kumbe umbono wokuthi uphila njani uzelwe ongumuntu ongumama ufisa ukuphila impilo yakhe njengomuntu ongumama othandana labanye omama njalo othetheyo omunye umama kulilungelo lakhe lokho ngaphansi kwalowo mhlaba kakukho ngitsho lo yedwa wethu ongamtshayela indima ukuthi kumele aphile njani singakhangela umkhona umdlali odumileyo obesaziwa ngokuthi nguBruce Jenner uncintise kakhulu engumuntu ongubaba wawina indondo eziningi kodwa eminyakeni edlulileyo uvuke sithi yena ufisa njalo uzizwa angani ungumuntu ongumama wasezitshintsha wasephila njengomuntu ongumama etshintsha lebizo kakutsho ukuthi indondo zonke le mincintiswano yonke liyana ayincintisa obaba saphila engumuntu ongubaba siyesulwe hayi bo wayenza ngaleso sikhathi ephila njalo abantu kumele sikwamukele ukuthi umhlaba njalo la malungelo akuvumela-ke khonokho ukuthi abantu baphile impilo zabo ngendlela ezinjalo singabe singakuthandi kodwa yikho kukhona njalo amalungelo abantu ngaphansi komhlaba akuvumela khonoko
hayi kuyezwakala isikhathi esingasavumi sibongile mnumzana
siyabonga
sibonge uChris Gande weStudio 7 nobexoxa lo Mojalifa Mkhwele siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lamuhla sixoxa nonkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe sihlaziya ukuthi inhlanganiso le isiza ngani abesifazana
izinhlelo zinengi sibili siyakhangela futhi ukuthi kule lezi nsuku sibhizi ngayo i-quota system ukuthi sihlomise omama ukuthi sizwe ukuthi bona bathini nge-quota system lekhona siyakhulumisana labo abanye bezinye bengakwazi ukuthi kuyini so nxa sesixoxisana labo ukuthi hayi luhlelo oluhamba kanje kanje ukuthi omama babezaningi phela ezindaweni zokwenza amadisijini emaphalamende emakhanselini ngikhona umama si besingakwethi kulo hlelo olunje noma bekukhuluma besingakuzwisisi sebeluthanda ngokukhulumisana njalo basisho ukuthi ngaluyaqhubeka angithi luyama khathesi ngayonale ithemu so umama bazama ukuthi enxa ngase yakhulumisana maqhubeke lango-2023 lube lokhu luqhubeka kusiya khonayo size sibone ukuthi omama sebengene emakhanselini umama sebebaningi ephalamende umama sebebaningi ezikhundleni ezithile nithele imisebenzi nomama ba-aplaye imisebenzi yena le eminye eqakathekileyo but nje uhlupho lapho esingakaboni ukuthi senzani silabo mama abasemaphathini bayakhala bathi asilawo amandla ukuthi siyejinta i-constitution ama-political parties zavuma bathi bona hhayi siyayinanzelela i-quota system but asikakuboni kakhulu sibili kuthi kuma-constitution abo bekutshintsha ukuthi kube mandatory sibili ukuthi omuntu wonke abone ukuthi uyakulandela ukuthi omama labo baba baningi lanxa befilde ama-candidate babonge ubaphosela abadliwe so mama abanxa siphilisana labo bathi akuzima obaba labo kabafuni ukuthi sibe khona bapho nguvuma nje but abasincedisi kakhulu basiphosela siyedliwa kuma-primary kumbe basiphosele kuma-constituency laba abona ukuthi vele abalandawa lawo bazadliwa uyedliwa khonalo usuvela lusudliwe sudantiwe subuyela ngikhazi besiyihlekisa yizo izinto ezenze omama bangani kabafuni ukuphatheka
kodwa kuyathembisa yini ukuthi bangaphatheka kusasa kumbe liyakhulumisana lalaba sebevele sebephathekile
laba bavele sebephathekile siyakhulumisana labo ukuthi kababuye bazehlomisa labo mama ukuthi hhayi kuzima kodwa kuyasebenzeka kuyangeneka buyani nasibuyeni sibe baningi semakhaya khonapho bayakhala bathi hayi imfundo yethu yefika khona ngale layo isihluphe sithi hhayi kuyakhulunywa ngendimi zonke bathi hhayi ukucabanga nxa uvele ungela mabala lakho kuya kwi-intimidate thina njengenhlangano sethu esikwenzile khathe especially esigabeni sakithi esigabeni segwanda nos sikuthetha amawadi angu-2 savula okuthiwa ngama-village study group kuma-village study group lawa sadinga amavolontiya abazancedisa omama academical omama bakwanisa ukuzibalela bantambama nje bayahlangana bafundise khona ukubala lokubhala nezikhathi zabo bafundise futhi le-constitution khonapho sizama ukuthi ngaleyo ndlela omama bangaba lezi zinto esikukhangelayo ukuthi kubo-s d c lapho ezikolo hhayi omama baningi esesikufisa ukuthi ngabazuleke baye phambili
kodwa ku-quota system lapho inhlanganisweni iyakhankasela ukuthi kuqhubeke
siyakhankasa sibili ukuthi kuqhubeke kunjenje yikuthi nje ukubhoda besingelayo ibhajethi yakho nje ukuthi sibhode sithole sibilile lama-consultants azasibhalela ama-petition kodwa sibhizi khathesi omama uthi bomama lithini omama bathi akuqhubeke ngoba sebesingakwazi sesizazama ukuthi singene khonapho
lowo nkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo yizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kulona lolu hlelo hayi-ke silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa-ke singahambi iqembu leBulawayo Chiefs linqobe eleDynamos 2-0 emdlalweni walamuhla olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.